iZimbabwe lokhu yathola uzibuse ngo-1980 ayikaze ithole omunye uhulumende ngaphandle kowezanu, njalo ayikaze ithole omunye umongameli ngaphandle kaRobert Mugabe. Kanti-ke iZambia ngicabanga ukuthi lapho esesikhona kungaba nguhulumende wesihlanu kulokhu kutshintshanwa, sekungathi sebekhulile ngendlela abaphatha ngayo izindaba zabo zokhetho. Akusekho lokhuyana kobugovu kwabantu abangena embusweni bebe sebefuna ukubambelela bengasaphumi. Yikho-ke kudala umahluko-ke lo waseZimbabwe, ngoba izanu impande zayo sezatshona, iligwala iyesaba ukuthi ingazivule isikhala, ivumele ukuthi izinto ziphathwe ngendlela eqondileyo, kungenzeka kuyiphunyuke.
Akusoze kube lula na ukuthi kwenziwe inguquko njengokuthi ugwalo lwe-voters roll lwabelwe abanye abaphatheke ngokhetho, njalo le nhlanganiso ye-ZEC layo ingani yakhululeka kuhulumente?
Ye, ngoba lona vele alukho ukhetho okungathiwa lukhululekile. Ma uzothola ukuthi ugwalo lolu okhulunywa ngalo yona i-voters roll, akuvumelekile eZimbabwe ukuthi uthole ukuthi laba abanye abancintisayo bayayiphiwa ngesikhathi. Kumele kube njalo. Ma kungasabanga khona lokho kukhomba ukuthi akukho vele ukukhululeka. Kuningi nje okusolakalayo, njengoba nje besho nokuthi laba ababhalisela ukuthi babheke babuke ukuthi ukhetho luqhubeka kanjani, kulezimali ezithile ezibakhinyabezayo ukuthi bakhululeke ukuthi bakwenze lokho. Ikanti-ke kumele kuvuleke, kube lula emntwini wonke ofisa ukubona ukuthi ukhetho luphathwa ngendlela ekhululekileyo yini. So ilizwe laseZimbabwe lisasalele emva kakhulu mase kubhekwa izindaba zokhetho, ngenxa yakho khona lokhu ukuthi liphethwe ngabantu abangontamo kayithileke.
Siyananzela ukuthi inhlanganiso lezi ebezihlangene ziyavumelana ukuthi inhlanganiso ezizimeleyo kwele Zimbabwe azisebenzi ngendlela efaneleyo nxa ziqhathaniswa leza kwamanye amazwe njengeZambia. Kuyini okusilelayo lapho?
Okukhona yikuthi isimo esikhona asibavumeli ukuthi basebenze ngokukhululeka. Kusasenemithetho ebabophayo, kusasenemithetho ebavimbayo ngokufuna i-accreditation. I-accreditation yakhona izokwenziwa ngabantu abazabenina lezo nhlanganiso abacabanga ukuthi zizabaphazamisa. Ikanti-ke ezweni laseZambia konke lokho kakukho.